Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuMbimbitho 2021, musithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumpi yenkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe ukukhetha oluzayo ngo-2023 okusolwa ngabanye besithi kungabangela udlakela. Uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo.
Mina ethi samevuka kwazi nge-vaccine ukuthi i-vaccine le nxa isiyenzwe kwakhonke umuntu wayithola siyabuyela yini ku-normal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi i-vaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivunise ngiyitholile.
Ngambe udaba lwe-gugurawundi kufanele luphathwe njani ukuze lugqitshwe?
Noma umise emgwaqweni kodwa lokhu driver kufuneke lokhu nalokhuya, uma ungasakwazanga ukuphendla ngaso isithona, omnye umuntu okwaze ukuphendla ngaso adlule, wena ongasaziyo kutholakala unamacala abunjiweyo nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumpi yenkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe ukukhetho oluzayo ngo-2023. Ekhuluma eHarare namhla emhlanganweni lapho obekuthe gwaqa amalunga ekomiti yaleli bandla ye-Central Committee, umongameli Mnangagwa uthe abalwa kumpi yenkululeko kufanele benze lokho abakwenza ngesikhathi sempi belwela uzibuse. Asizweni amazwi akhe.
Veterans of our liberation struggle as a strategic party structure are challenged to display their unflinching wartime vibrancy and mobilization acumen as we prepare for the 2023 elections.
Lokhu kusolwe kakhulu libandla le-MDC Alliance elithi yikukhuthaza ukuthi kube lodlakela phambilini kokhetho. Umongameli Mnangagwa osanda ukuvula ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 utshelela umhlangano ukuthi kuyathokozisa ukuthi usebenza labamabandla ezombusazwe abehlukeneyo ukulwisana laleli gcikwane. Ngokusenjalo, uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Mnangagwa eyazise ukuba ele India liza kupha ele Zimbabwe amajekiseni afika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, 75,000, awe-Covaxin. Uhulumende uthi injongo yokuthi kuhlatshwe abantu abafika isilinganiso sokungamajuma ayisithupha ekhulwini, 60%, okuyizigidi ezilithumi zabantu beZimbabwe, 10 million. Ekhuluma ngalolu hlelo ensukwini ezedluleyo, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Shiwenga ongumphathintambo ogatsha lwezempilakahle ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe ukuze azivikele kugcikwane le-COVID-19.
My presence here today with some ministry of health officials, including my deputy.
Ukuba khona kwami lapha laphanye bami ikutshengisela ukuba njengohulumende siyathemba ukuba amajekiseni esiwatholayo ayasebenza.
Kubeke wathi kufanele abantu bengalaleli imfundiso ethi bengamukeli amajekiseni lawa.
Therefore, I urge all Zimbabweans to be vaccinated.
Ngikhuthaza umuntu wonke oweZimbabwe ukuba angacabangi okuningi. Kumele wonke umuntu ahlatshwe.
Udokotela Oludumo njalo owayengumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Henry Matsurela uxwayise abantu ukuthi bavume ukuhlatshwa leli jekiseni.
It is really good news. India is bringing in their own vaccine into Zimbabwe. The more vaccine varieties we have life in Zimbabwe the better.
Kuzindaba ezinhle ukuba ele India liletha amajekiseni kuleli. Kuhle ukuba sibe namajekiseni amaningi. Kunceda abantu ukuba bazikhethele amajekiseni abawafunayo. Okuqakathekileyo yikuba sibe lamajekiseni amaningi kuleli.
Fodlo sakwele India eHarare sitshele intatheli izindaba ukuba indizamtshina yakwele India izafika kuleli ngomvulo ntambama. Njalo ugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwane beZimbabwe lokuthengiselana lamanye amazwe luzakwamukela amajekiseni la aweCovaxini. Ele India liphinde lakhalaza ukuba ugatsha lwezempilakahle luncede ukuba amajekiseni lawa amukelwe egcekeleni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Ligcizelele ukuthi ukuza kwamajekiseni lawa kuyindlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe lele India. Ele Zimbabwe seliwuhlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni leli lapho okuhlatshwa khona ababalisi nabantwana bezikolo. Embikweni eliwethule izolo ugatsha lwezempilakahle luthi sokuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lambili 61,093 ijekiseni yeSinopharm evela kwele China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Idolobho leVictoria Falls lithi lisebenza lohulumende ukwehlisa imithelo yamanzi ngosukwana ezilandelayo ngoba abanye abahlali baleli dolobho bengenelisi ukubhadala indleko zabo njengoba balahlekelwa imisebenzi ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Kelvin Moyo isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abahlali baleli dolobho iVictoria Falls Residents Association usanda kutshela iStudio 7 ukuthi iningi liyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi ezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi kulandela ukukhutshulwa wayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini 300% ngomnyaka odluleyo. Umeya waleli dolobho uCouncillor Somvelo Dlamini uthi balethemba lokuthi amabhizimusi wonke azavulwa njalo ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 ukwenzela ukuthi izethekeli zikhululeke ukuvakatshela leli dolobho.
Tourism ukuze iphike sibili ibuyele esibangeni sayo ukuthi kuzathatha isikhathi esithize kodwa kathesa ukuthengisela ama-signs okuthi hayi ngokulethwa kwale vaccine impilo sisiba khona abantu kathesa sebeqalisa ukuthi sebevula laba-running mkambo sebevula imkambo yabo labama-business sebeqalisa ukuvula kodwa sifuna sifisa bethi bekwenza lokhu benanza zonke izixwayiso ze-World Health Organization ezibhawulwa la i-Ministry of Health and Child Care. So hayi impilo izabuyela i-Victoria Falls get back to where it was before COVID-19. Abantu ukuthi beqhubeke befaka ama-mask, sanitizer, be-observe i-social distancing, njalo be-vaccinate bonke ukuze lama-tourist ebe ne-confidence endaweni yakithi eVictoria Falls.
Sibonile njalo lokuthi imithelo ikhwelile, abahlali balelo dolobho bathi abasoze benelise, manje abangasukubhadala-ke nxa belahlekelwa imisebenzi.
Imizamo ikhona yokuthi kwehliswe intengo yamanzi. So si ama-plans ethen advance stage ukuthi sikulungise lokho working in conjunction le Ministry of Local Government sizahambise iphepha yethu anduba sesiyehlisilele intengo yangkhona. Okwakathesi yinto eku-process njalo siyabananza abantu sifisa ukuthi bethole ama-services njalo sifisa ukuthi le council layo yenelise ukuthi ithole izimali zokuthi ibanise ukuthi i-offer wona la ama-services. We want this to be done as soon as possible and plans are right on the process ukuthi siyehlise intengo lezo.
Lo nguCouncillor Somvelo Dlamini, umeya wedolobho leVictoria Falls, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eFolosi. Ilokhu iqhubeka ingxoxo-mpikiswano eqhamuke ngodaba lwegogorawundi ebulenjini bokuzilibazisa obeTwitter leFacebook kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngeviki edluleyo. Abanye besithi injongo yabo ilenkethabechabi. Amalunga la ayisishiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo njalo icala abaletheswayo elokubangela udlakela likhangelelwe ukuthethwa kusukela mhlaka-31 kuyonale inyanga ngesikhathi yamagqwetha abamelayo elwisana lokuthi bekhululwe ngemali yesibambiso eyebheyili. Ngemva kokubotshwa kwabo, iningi elalingabazi ikakhulu elingaveli ezigabeni zeMathebeleland lasola injongo yalo yokuthi kufanele isizwe sikamthwakazi sehlukaniswe lelizwe leZimbabwe sizibuse. Asizweni ihlandla lethu lesibili lengxoxo esiqhubela omunye obelandela lengxoxo mpikiswano umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikukurawundi akusiso senzo sokubulala ngezibhamu nangemihedla nayo yonke into lesasiyibona isenzwa ngabo 1980 kuphela. Ikugrawundi isaqhubekana namhlanje ngoba abantu besindebeleni bancitshiwe amathuba okuphila, bancitshiwe amathuba obukhokheli, bancitshiwe imisebenzi, bathathelwa umhlaba kusetshenziswe uhlelo lwe-land reform ukuthi kuzongenelwa ku-invade i-materialand kuthathwe izindawo ezibalulekileyo futhi ezi-strategic, ezine-economic value, njengokubona nje ukulwisana okwaba khona, okube khona kulwisa indaba yasentaba zintona nezinye izindawo ezinjengabonyama yendlovu ebubi kuphi nakuphi lapho kuthathwe kwahlaliswa khona abantu besitshoneni. Ukufisa komuntu wesindebele nokufisa komuntu wesitshoneni kulamazinga angalinganiyo, ngoba wesindebele uzophela ekuthini abe ngu-vice president, kodwa owasesitshabeni yena uvumelekile ukuthi angafika enqongweni yamayezi. Khonoko kuyakubonisa ukuthi asamukelekanga kuleli lizwe. Ukuze sikwazi nathi ukuphefumula kahle sikhululeke sikhuphe umoya, kuzomela ukuthi siphume kulelazwe okubizwa ukuthiwa iZimbabwe. Sizimele sibuyele lapho esasivele simi khona ngesikhathi abelungu befika. Uma umuntu ezokukhulumisa ngesitshona athi uma lento oyifuna ungasasikhuluma ngesitshona awusoze uyithole, noma umise emgwaqweni kodwa lokhu udriver kufuneke lokhu nalokhuya, uma ungasakwazanga ukuphendula ngaso isitshona, omunye umuntu okwaze ukuphendula ngaso adlule, wena ongasaziyo kutholakala unamacala abunjiweyo nje usujeziselwa khona ukuthi uyala uwenza uyitshabi. Sesifikile isikhathi sokuthi umqhakazi avuke abe yilokhu ayikho khona, avuke umqholoha abonise wonke umuntu emhlabeni ukuthi asiso sizwe sokufuywa thina. Watsho njalo uSomabhulana Dlodlo ngesikhathi uRose ezama ukubenza izinja, wathi kungamana siphele sonke kungabe le ndebe lilodwa elizosala kulokuthi usenze izinja. Asiso sizwe esidalela ukuthi sibe izinja thina.
Okuyikho okungagqiba lolu daba lalokho osokusangethabechabe osokuqhamuka ebantwini.
Mina ngithi isiphetho sendaba yegugrawundi sinye, isiphetho yokuthi kwehlukanwe siphume ezweni laseZimbabwe sibuyele sibe ngumthwakazi ozibusayo, ukwenza ukuthi singaphinde futhi sizwe izigi zabantu begugrawundi, singaphinde futhi sikhunjuzwe ubuhlungesike saba phakathi kwabo ngabantu abakhuluma ulimi olwalukhulunywa yilaba abasiqedayo ngegugrawundi, singaphinde futhi sibe sesimeni lapho esidlana khona izibindi singazi ukuthi kwini okuyokwenzeka. Sifuna ukuthi abantu bethu bahlale banabe bandlondlobale kungekho umuntu ozokuthi finyeza inyawo, ngoba ispace esikhona ngesabechabi. Sizenzela ukuthi nathi sihlonitshwe emhlabeni, singagcwali umhlaba wonke, njengoba uzwile kunyanga lephelebe kukhona ubugebe ngobokudubulana eSouth Africa, abantwana bakamthwakazi besilwa ngabantwana sukezweni lakibo behlupheka, abanamaphepha abafundanga, kumele baphile kanzima. Ukuze umuntu wesindebeni abe uyathole ithuba lokuphila kahle kumele aphiwe ilizwe lakhe, ukuze sikwazi ukuthi sidala amathuba azokwenza ukuthi umuntu wesindebeni aphile kahle. Yiko-ke ayikho enye inkokhelo, inhlawulo, imbadalo yegugurawundi ngaphandle kokuthi umthwakazi aphiwe uzibuse.
Lowo umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi udaba lolu luyalungiswa ngoba wabumba ikomiti yokukhumisana umlotha ye-Peace and Reconciliation Committee eyiyo ekhangele lolu daba. Kweziphathelane lokwenzakala kwele Melika, abantu abayimhlobo ehlukeneyo edolobheni leMinneapolis abangamalunga edale lejury bazaqala ukuhluza udaba lokubulawa kwesilisa onsundu umnumzana George Floyd ngomvulo. Umnumzana Floyd wabhubhela ezandleni zamapholisa, njalo umfanekiso oqotshiweyo obonisa ipholisa umnumzana Derek Chauvin eguqe phezu kwentamo yakhe. wabangela ukutshengisela emhlabeni jikelele abantu besola lesi senzo. Lanxa sokusungulwe ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 olwe-Sinopharm vaccination, iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi lilokuthandabuza ngalolu hlelo ngoba lingazi ukuthi kuyini okungavela ngemva kokwamukela lumjovo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izolo labongi bebebhotabhota ezitolo zemanami eGwanda bekhuthaza abasebenza kule ndawo ukuthi behlabele ijekiseni, kodwa abavumileyo babe balutshwane. Unkosikazi Letha Mleya oyisakhamuzi eyombane emanama eGwanda South uthi umfundiso ngale jekiseni yesilela ngoba kugcwele amakhungakhunga ngayo.
Kudingeka imfundiso ukuthi abantu bafundise ukuthi hayi ayisikho lokho kukhulunywayo, ngoba ntsho leyakwazi vele izazi ziningi ziyabazikhuluma into engayisiyo. Besilokhu yesaba khonokho kokuthi ungahlatshwa uyafa, iyayenza ukuthi umkhuhlane ubuye, yikho besikuyesaba kakhulu.
Amazwi akhathazekelwe ngunkosikazi Panelo Hlongo esinenjalo isakhamuzi semanama othi bazamelela bezempilakahle ezigabeni zabo ukuthi behlatshwe lejekiseni phambilini ngokuthi labo basukume ngoba bengayithembi.
Singabona ngabo nxa sebehlatshiwe sibone ukuthi baphila njani nxa sebethe bahlatshwa. Sikhangelele kulokhu ukuthi sibe sesikhuthaza ke abantu ukuthi madoda asambeni sehlaba ngani onazi bani bahlatshiwe naphana baphi. Uvalo kade silalo ekuqaleni ukuthi anti corona yathi vele ifika lapha abantu besithi iyavelela eChina. Ejekiseni leli selikhulunywa futhi kwathiwa livelele eChina. Mina besengiluthatha ngokuthi hawu bathe ubhubhane luvelele eChina sebephinda besiyathatha ijekiseni khona pho ijekiseni leyo kayilandi kusiqedisa yini. Ngoba kade sengiwesabele ukuthi futhi safa saphela.
Unkosikazi Rebecca Ndlovu uthi imbiko abayithole ebulenjini yayingedala ukuthi babe lokwesaba.
Endaweni zama-injection lezi vele bengisaba nge-information esizithola ezamanga esasizithola enkundleni zokuxhumana ukuthi yathola kuthiwa ye kunomuntu maybe phezulu khona kuparlamenti ojoviweyo wabhubha. So lathi saba sesesaba ukuthi esh nami maybe ngingaba kulist ukuthi ngingahamba ngiyohlaba ngizobhubha.
Osakhulayo Brilliant Spando entalale uthi usesele mbuzo edinga impendulo ngale jekiseni phambilini ngokuthathatha inyathelo lokuhlatshwa.
Mina isifisame vuba kwazi ngevaccine ukuthi ivaccine le nxa isiyenzwe kwakuthonke umuntu wayithola siyabuyela yini kunormal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi ivaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivunyise ngiyitholile. Lokuthi nxa ngingasayitholanga ekuyini okabe kume kungenzakala kimi, into engafisa ubayazi ngevaccine le.
Unkosikazi Siqalisile Masuku wasebenza ugatsha lwezempilakahle Environmental Health Officer Tuta esibhedlele esikhulu seGwanda ukuthaze umphakathi ukuthi engalaleli amakhungakhunga akhulunywayo ebulenjini esithi kumele emukele lijekiseni engathola ithuba. Ukhulumela amazwi emkhankasweni oqhutshwe entalale lemanama okufundisa uZulu indlela zokuzivikela COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa lijekiseni.
Ukuhlatshwa lapha yikungezelela badala. Usuhlatshiwe kuyangezelela ukuthi umzimba uqine, ukwanise ukuthi loba umkhuhlane losubuya ungakubambi ngamandla. Ngoba nxa ungavikelanga ngevaccine futhi ukuthi umkhuhlane unokubamba, abanye bethu angithi lizile ukuthi sebesithile. Sesilama cases khonapha eGwanda, silama cases emakhaya. Emayizane sibe le case ye-COVID-19 asikho ukuthi into okuthiwa hayi ngiyamakhiwa ngeChina. Wonke umuntu lapha ule angawuthola umkhuhlane lwakhe. So kuyaba kukhangela ukuthi nxa uphiwe ithuba lokuthi hlaba hlaba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa thaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa lijekiseni ngoba iqakathekile ekuzivikeleni ku-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanama ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshoni lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Abel Khumalo, omunye wosendo lakoKhumalo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga Chris ngokungena ehlelweni.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kuyini okukwenza usole ukubana uStanley Raphael Khumalo inkosi yamaNdebele?
Angisoli Chris, yena vela kuyena umuntu wakoKhumalo. UStanley nguRaphael Chuma. Stanley Raphael Chuma iligama lakhe lazwa even nama esahlale UK ngale waye nguStanley Raphael Chuma. Kuyasimangaza nje ukuthi manje sesiviza ngenkosi, sesiviza ngomuntu wakoKhumalo. Mina ngimazi enguStanley Raphael Chuma. Konke lokuthi kwatshintsha nini i-agenda bani ayifunayo angimangalisa.
Wena ubona eyinkosi phakathi kwabathathu laba uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo, ngubani inkosi khona?
Ubukhosi abubona amakhowa amila yonkana nje indawo ezidulini noma kuphi noma ekhunjini lomfula. So ngokusho kwami lokho abantu bayakwazi nje ukuthi ngemvana kokushona kwenkosi uMzilikazi umuntu wasala ephatha ubukhosi ngulobhengula. Kwaba nezizukulwane zakhe lobhengula. Nami ngiwendla unkulu nangisizukulwane sikaqalingana. Kodwa ngibubangisa ubukhosi ngoba ngiyabazi ukuthi ubukhosi buya kundluka lobhengula. So kunabanye nje abantu asebengamakhowa asebebangisa ubukhosi lobo, bebazi nje belazi nje iqiniso ukuthi ubukhosi buya konjube. Ma usiya konjube uqonda ngqo kubulelani. So abanye nje laba ngabantu abathunyiweyo ukubhidliza ubukhosi bethu. Sathi siqala le ndaba yokuthi sesifuna ukuvuselela ubukhosi bethu kubo 90 something lapho. Alabana abasaziyo abasesabayo abesaba abantu bakomthwakazi bavele babona ukuthi baqala amaqhinga okuthi basivimbe. Izindlela zangikhona ezokusivimba ezo zona ezokuthi kube nabantu ababangisaba bethunyiwe, bebangisa into abayaziyo ukuthi inkosi ngubani. Kodwa babuye nokuyimbono wabo engathi bayabangisa engathi abomndeni wakwaKhumalo kodwa bengabona imindeni yakwaKhumalo. So bangazi bathini bayele bayephenduka ezulwini mbe bayephenduka eAmerica. Okwazakalayo ukuthi uBulelani yinkosi yesizoyihlonipha.
Bakhona abanye abathi abakaze bezwe uBulelani ekhuluma ukuthi ngxaye ngaba inkosi uzasenzelani isizwe sikaMthwakazi okuyikhose kuyenziwa ngumnomzana Stanley Raphael Khumalo. Uthini wena ngalo?
Laba badabakazi bezuvulelane ekhuluma kumbe esho nje imbono yakhe nokuthi uzokwenzelana isizwe sikaMthwakazi yize useyenze into eziningi. Ngiyakhumbulana lapha ngesikhathi se-lockdown ubenika abantu ama-groceries abantu bakithi kwaMthwakazi lapha kubo yopro. Sike saba nomunye umcimbi lana eBerea Park, washo ukuthi unama-plans awaphi ngesizwe sikaMthwakazi. Esho nje ukuthi nabantu abaswelayo, kunabantwana bezikolo ababeswele emakhaya, uyafisa nje ukuthi ngabe kuyaphumelela indaba zobukhosi lezi, kube ne-plan ukuthi laba bantu abaswelayo basizwe ngaziphi izindlela. So abantu nje abakhulumayo ukuthi nje yibo labo engibabalayo ukuthi ngabantu abazobangisa abathunyiwe ukuthi bambhidlize. But hayi, thina siyaphambili, inkosi khona, inkosi nguBulelani kaNjube kaLobhengula kaMzilikazi kaKhumalo. Siyaphambili, inkosi yethu nguBulelani. Abanye bangalandela laba abalandelayo kodwa babekwazi ukuthi balandela ubunyama kuphela, akuyindawo.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga Chris, ngivalelisa nabalaleli ngithi ngiyabonga abalaleli. Singumthwakazi, asiyeni phambili, inkosi yethu nguBulelani.
Lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lina
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhla kweziphathelane labesifazana sicubungula udlakela olusezindlini ngalesi sikhathi seCOVID-19. Uhulumende uthi izehlakalo zodlakela ziyakhuphuka ngalesi sikhathi.
Lami ngumlobisano makhofi ngobo yini engikhangele ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni okuthiwa i-M20 Women's Forum. Thina njengenhlanganiso sikhangele kakhulu indaba zodlame nokuthi omama bangazithola bevikeleke kanjani endabeni zodlame nokuthi singanceda njani labo abasethe bahlangana lodlame. Thina njengenhlanganiso sisebenza kakhulu eMathebeleland North, eMathebeleland South, lakoBulawayo. Lapho siqhuba khona inhlelo ezokufundisa omama ngodlame. Ngesikhathi se-COVID sikwanise kakhulu ukuthi sincedise omama ngesithi ngama-dignity kits. Ama-dignity kits izinto ezifanana lama-pads ukuthi umama nxa kuyithi sesikhathini angasizakala, ezinyabo toothpaste nje lamathawulo. Sinanzelela ukuthi ngesikhathi se-COVID njalo imali ziselakala, sikhangela izinto ngekhaya ezifana lokudla lokunye, kodwa singakhangeli umama lokuzigcina ehlanzekile ngoba kuqakathekile emuntwini ongumama. Sikhangele njalo lokuthi labo abazithola besezindlini behlangana lodlame kwezinye isikhathi bekunzima ukuthi sihambe siyefinyelela sibabone mathupha, kodwa besibancedisa ngencingo ukuthi bangasifonela sibancedise ukuthi benze izinqumo ezibafaneleyo ngaleso sikhathi kusiya ngomumo abazithola bekuwo. Thina njengemthonjeni njalo besikwanisa ukuthi sifundise omama nge-COVID-19 nokuthi yiziphi kumbe imihlobo yodlame kumbe ubudlwangudlwangu abangahlangana lawo, njalo lokuthi bangaya ngaphi kumbe bathole sizo bani ngase bethe bahlangana lodlame.
Labo abesifazana abasebenzayo-ke abangekho ezindlini,
siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 bakhona abamise emsebenzini, bakhona abalama-contract aphelileyo, njalo bakhona abantu okumele bekhitshwe emsebenzini. Besithola omama ikakhulu besiba sesimeni sokuthi bacelwe indaba zecansi kumbe babanjwe ngamandla ngendabeni zecansi ekuthini bagcine imisebenzi yabo kumbe bale besemsebenzini. Esincedisana lamankampani atshiyeneyo ukuthi siqinise imithetho ekulawo mankampani ekhangelane kakhulu lokuvikeleka komuntu ongumama kumbe abantu nje enkampanini endabeni zamacansi, nokuthi bengenza njani nxa kuyikuthi sebehlangane nohlupho olunjalo emankampanini.
Kahle kahle kuyini elibaphathisa ngakho abesifazana ukuthi bezivikele kulolu hlakelo?
Thina njengemthonjeni siphathisa kakhulu ngesithi i-counseling, ukuxoxisana nabomama ukuze benze izinqumo ezibafaneleyo ikakhulu nxa sebethe bahlangana lodlame. Siyabancedisa njalo nxa kuyukuthi kumele beye enkantolo ekubhaleni incwadi ezijiyeneyo ezinjengama-protection order, incwadi ekhangele ukuthi umama avikeleke kudlame olwenzakalayo, into ezinjengabo-maintenance ukuthi umama athole ingxenye yemali yokugcina abantwana ngekhaya, lamanye nje amaphepha ahambelana nodlame eyabe efunakala enkantolo. Siyancedisa njalo labo baba esithi rehabilitative counseling ukuthi ubaba abone ububi besenzo asenzayo ekuthini achaye umama, amhlukuzeze kumbe amkhahlameze ngendlini. Siyafundisa njalo lo mphakathi ukuthi nxa umuntu esethe wahlangana lodlame ukuthi angaya ngaphi, angathola usizo ngaphi, njalo amahhofisi angawaqonda ekuthini ayethola usizo yiwaphi.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Melissa Makhosazana Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumbi yenkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho oluzayo ngo-2023 okusolwa ngabanye besithi kungabangela udlakela. Uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.